izizalo zeZimbabwe abaningi bethu sivotile sibenzisa lokho abakuthi i-early voting ukwenzela ukuthi singamiki kakhulu emalayinini lapha namdlela ngelikhulu lapha e-America. Thina njengamaZimbabweans nxa sikhangela lapha ku-Facebook ku-internet sengani abaningi bethu sisapota u-Obama senzele njalo imithetho yakhe siyibona yama-policies akhe awa-proposayo ubana ayenza kubana impilo yethu lapha e-America ive lula kuphileke ngcono. U-Romney on the other hand ima-policies akhe into azikhulumayo zincedisa abantu abavele sebenothile abaye babalutshwane. Thina esinganothanga kukhanye ngathi u-Romney engaba nguye ongenayo lapha esikhundleni impilo engaba nzima ngama-taxes azasinika wona more taxes khipha njalo ama-programu kahulumende okuncedisa abantu abadubekayo khipha ama-programu e-health care ka-Obama ekuthi umuntu wonke kumele abe le-insurance ukuthi ayesibhedlela ayolatshwa. Ii-programu zama-students la afundayo ukuthi uthole imali kubana iloan yofunda konke lokhu uRome ufuna ukukuvala. Yikho-ke thina njengamaZimbabweans sisapota u-Obama njalo u-Obama uyasapota into ze-immigration kungani ulenhliziyo engcono ekuswela abantu ababuya lapha bevela kwamanye amazwe.
Ukukhanya ingani umfula ugelezela ngaphi?
Kathesi kunzima nxa ukhangele ama-newspaper lama-TV kukhani kunzima kungani ba akwakhathesi akuphumi kuhle ukuthi ngubani kodwa u-Obama ukhanya engani nguye okukhangelela ukubana uzawina ekupheleni kwelanga. Sithembe njalo ukuthi uzawina namhlanje u-Obama.
Kukhanya abantu bahambe ngobuningi babo kuyavota.
Abantu baningi ezikolo lapho kwenzelwa khona ama-polling station kuma-library asimalayini abantu bemelele ukuthi bavote. Abanye bavukele ekuseni ngama-4 ekuseni bengikhangele ku-TV abavukele ekuseni ngama-4 ukuyalayina bafuna nje ukuthi bavote. Hayi kubhizi namhlanje abantu bazama ukuthi lawo bafakile izwi lawo ukuthi bakuthethe ukuthi umbani ongathi ungamelelizwe.